So we see card descend about VOA in the belly.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 29 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 16 COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 avela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophathelane lezenotho namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 16 COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abafika phose inkulungwane ezimbili 1856 velo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezintathu ezilamakhulu edlula amathathu 3340. Asebebanjwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 103,567. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,135. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amabili 18,466. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebefika kusigidi esilengxenye 1,562,285. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isikhombisa 713,131. Kusenjalo uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 athengwe kwele China namuhla. Izolo kufike amanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyangalombili 800,000. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi nxa kubalwa lalawa afika namuhla ilizwe selithole amajekiseni ayizigidi phose eziyisikhombisa 6.7 million. Uthi njalo kulamanye asebhatalelwe ayizigidi ezinhlanu 5 million akhangelelwe ukufika elizweni phakathi kwenyanga ezayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Masiqathaniso kwenziwa nguhulumente weZimbabwe lamanye amazwe esingcelane lawo ngasikhala umkhuhlane weCOVID-19, siyakunanzelela ukuthi ilizwe liyazama ngawo wonke amandla ukuthi lithwele abantu imithi yokuhlaba ukuze bavikeleke kumkhuhlane weCOVID-19. Ngokunjalo ke simthayela uhlombo uhulumende ngoba inani lemithi esithe yangena eZimbabwe Zimbabwe yatshengisa ukubana iZimbabwe uhulumende weZimbabwe uzimisela ukubana vikela abantu kulo umkhuhlane wobhubhane weCOVID-19. Uzananzela ukuthi nxa kuyukuthi sesibalisa ukuthi sokuzangena 11 million imithi, kusho ukuthi khonokana abantu abazahlatshwa phose sebezafika i-5.5 million nxa sikhangana ukuthi umuntu uzahlaba udose 1 lodose 2. Yinto enhle eyenziwa nguhulumende, njalo abantu siyabakhuthaza ukuthi basume bayehlaba uze bavikeleke kulo mkhuhlane weCOVID-19.
Uhulumende uthi kulamanye njalo amajekiseni ayizigidi ezinhlanu 5 million azafika elizweni kusiyaphela inyanga ezayo. Isingabona lokhu kuphathisa yini luphela udubo lokusilela kwamajekiseni lawa, ngitsho labantu labo besiza phambili ngobunengi ibezehlatshwa?
Sikhuluma nje umuthi lo usufike ezigabeni zonke zeZimbabwe kuma provinces wonke, abantu sebesenelisa ukuthi bahlatshwe. Sikhuluma nje kobulawayo indawo ezingu 38 amathuma amathathu lesifica munye mbili sezivuliwe ukuthi abantu bayehlatshwa khona. Ungakhangela futhi kibonkayi wange lamanye nje ama district elizwe leZimbabwe abantu sebesenelisa ukuthi bayehlatshwa. Ngokunjalo ke kusho ukuthi abantu abaningi sebesukuma sebekwazi ukuthi kuqakatheke ngani ukuthi bayehlaba la izolo. Ngingakhangela abanye besimath south ngale bephaka amasibili ngobuningi beveza ukuthi bona sebezimisele ukuthi bayehlaba. Khona kwana sokuzenza ukuthi-ke umuthi njengoba ungena ungenelanga kuzafika isikhathi sokuthi abanye bazahamba bayoswela kusamelelwe ukuthi omunye ufike. Kodwa-ke khona kwana kutshengisela ukuthi abantu beZimbabwe sebelala ulwazi lokuqakatheka kokuthi bayehlaba. Siyakukhuthaza ukuthi basukumele phezulu basebenzise zonke lezi ndawo ezithe zavula ukubana bayehlaba bayehlaba, ngoba ubhubhane lukhona lubhahile luyamemetheka. Njalo nxa uhulumende lokho eqhubekele letha le imithi abantu kabayithathele phezulu ukuze basile.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo ikhansili yakoBulawayo ithi yenza konke ekwenelisayo ukwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 okugoqela ukufafaza izindlu zalapho okuyabe kubhubhe khona umuntu ngomuthi obulala igciwane le-coronavirus. Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kulikhansili njalo engukhansila ka-Ward 10 eNtumbane, unkosikazi Sinikiwe Mutanda uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunengi.
I-COVID isibhahile and abantu bayafa kuqala besisa uyazi usakuzwela nje kwezinye indawo, but khathesi uhamba abantu esiyabe sibazi. And nginanzelela ukuthi abantu abaningi abangani bayabhubha ngabantu abadala. Ngingazi ukuthi imbangela yangikhona yikuyini, but abantu abadala bayabhubha. And I've witnessed ama-cases ngingathi phose angu-4. Maybe just few meters away from me, even if it's Sala in Sala Konenjin. And as a council, as a department, what we are doing now, we go to Mundu and I feel we go to a Ubule, Ufeng, a COVID, especially the palaces, when I liaise and you catch us right with the council department, the health department, by Kitchenabayans, infumigation, but you are facing challenges, councillors. Overall, ukuthi abantu bayafuna ukuhamba ezindlini. So sigqugquzela nje abantu ukuthi sike nini sine nini sibikeza ama gatherings amaningi athi siyazi sibithi khamba sasachayisana sibili lobunzima obukhulu ukuthi abantu vele isintu sethu sithi abantu siyakhalelana. But nxa ungasamba ngiyakhalela umuntu, especially us as leaders, kuyabe sokungani usukhethile ukuthi ubani kumbe usuyangeka ukuthi ubani.
Phambilini walingxoxo uthe ikhansili iyakhathazeka njalo ngokuphathelane lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ungasichasisela ngalolu daba?
I'm a little bit worried ngendaba yama gender-based violence, because most of the time, omama with the trauma cases. I'll say in my words, for like this past month, I think we will be throwing about 7 cases as a gender-based violence, and it will be a man, a child or Sazana, and the Tulu would see Use Hambo Sesia with the draw. The other case I was asking Mamma would see why you would draw when you move a Lumbo Pisilin, what see Lumbo Pisa, because I'm a police agency, I found a police report. So I was asking her, I asked her, would say, Naba ma police, Babenga Funuguti utata a police report for you to be treated in hospital. Wanga Soswanili say, you know, would we tata in the e police report. So what I feeling in our hand. So we are facing our challenges, our cool, gender based violence.
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda ngukansila kawatheni kobulawayo. Ungumgcini sihlalo njalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukansili yaleli dolopho. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owe-midterm fiscal policy review namuhla. Iningi likhangelele ukuzwa ukuthi kukhona na okutsha okuzalethwa nguhulumende ukuze kulungisiswe ubunzima bempilo obubangelwa yikudula kwezinto lanxa nje uhulumende esithi umnotho usuzinzile. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweLebhilitane sezixwayise uhulumende ukuthi aqaphele abanye babantu abasanda kuxotshwa kweLebhilitane ngoba bengaba begula umkhuhlane wengqondo. Lokhu zikutsho ngoba abanye babantu laba bona abafike eHarare ngeviki yedluleyo baxotshwa ngemva kokudala amacala esabekayo angeke adalwa ngumuntu opheleleyo. Omunye uvikwa wabulala umkakhe wamhlinza wadla isibindi sakhe kwathi omunye wadlwengula usana waselubulala ngesihluku. Veloba enkundleni zokuxhumana abanye bathe kubalulekile ukuthi uhulumende weZimbabwe aqale abahlole ingqondo abantu laba ngoba bengangena emphakathini balakho ukudala amacala afanayo kumbe edlula lawo abawaxotshelwa kweLebhilitane. Kodwa iningi lisola ukuxotshwa kwabo ngoba abanye basebele minyaka eminingi beseBhilitane lapho abatshiswe khona izimuli. Omunye osole ukuxotshwa kwabantu laba ngumnumzana Sipho Sami Majokomole Balule oxoxelo Chris Gande weStudio 7 eseLondon.
IBritain ivele yona ilomthetho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe nxa ziwonile zayenza amacala anzima kumele zibiselwe lapho ezivelela khona. Loba kunjalo ngokubona kwami njalo nangokuzwa abanye abazingcwethi ngezomthetho ezamalungelo abantu, uhulumende weBritain usuke wase bamba lolu daba ngodlakela olukhulu kakhulu lokungazweli abantu ngoba phela nxa usugwetshiwe kuleli lizwe wangena lasejele kuleli lizwe, nxa usukiselwa futhi elizweni lakho ovelela khona utshiya imuli yakho yonke nempilo kade siyiphila lapho, sokuyikugwetshwa kabili futhi. Yikho ngokubona kwami lokho mbona ngazathi asiyo into emakhayo umuntu obetholakale ukuthi uphazamisile ngokomthetho, njalo kusetshenzwa ngendlela yokuthi ama amazwe anjenge Britain athi siyalixotsha lina elizigelekeqe kuyelanini kini ngoba asifuni abantu abanjengani elizweni lethu. Yebo bemelungelo ngoba ilizwe la kodwa ke ngibona ngathi into yakhona iyenziwe ngendlela engathi lokuncindezela lokushukumeza.
Manje wena ngokubona kwakho kumele kwenziweni kumiswe na ukuxotshwa kwabantu lokhu kumbe kube lendlela yokukwenza?
Kumele kumiswe ukuxotshwa kwabantu kwele Britain bekiselwa eZimbabwe ngoba umthetho weBritain loba ukhona ucacile kodwa ke eZimbabwe lalo livumelane nele Britain ukuthi abantu laba bebiselwe. Njalo ngokuzwa kwethu lo ongummeli weZimbabwe kuleli ele Britain nguye osayinayo obhalayo ezinye izincwadi ezithize ukuthi laba bantu banikezwe amaphepha ukuthi bebuyele eZimbabwe ngoba abanye bakhona baselawo amaphepha okubuyela eZimbabwe. Lapho ke sesizizwa ukukhonona kwabantu abaningi besithi hatshi ezombangazwe ke weZimbabwe sezingenela khona sokulabanye ababiselwayo labanye abangabiselwayo ngoba ummeli weZimbabwe kuthiwa amanye amabizo kazange wasayine ukuthi abantu laba babuyele eZimbabwe ngenxa yokuthi sokulezo mbangazwe lezinkethabachaba. Angikwazi ukuthi liqiniso okungakanani kodwa ke amahungahunga lawo akhanya engamahungahunga abalwa ngabantu abaningi. Izizalwane zeZimbabwe lezi ezibiselwayo eZimbabwe ezinye zakhona aziyenzanga amacala amakhulu, abanye ngabantu abanalamaphepha okuhlala lapha, labanye abayenza amacala amancane kakhulu anjengamacala okudriver ongela insurance lezinto ezifana nalazeneso. Uhulumende weBritain uthole ithuba oswathatha ithuba lokuthi axotshe abantu ngoba usesebenzisa umthetho we-immigration ukuthi behle behlangane bagoqele abantu laba abayizizalwane zamanye amazwe bebaxotshe.
Umnumzana Sipho Sami Machokomole Palule isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi kulabesilisa abazithweleyo abedlula ikhulu asebebanjwe ngumkhuhlane weCOVID-19 enyakatho yeMandebeleni. Umsakazo weZBC uthi ugatsha lweMedicines Control Authority of Zimbabwe soluvumile ukuthi ijekiseni yeCOVID-19 elungiswe inkampani yeMelika iJohnson and Johnson isetshenziswe eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lithi unina kaVangelis Haritatos ongumsekeli kamphathi ntambo obona ngezokulima ubulawe yiCOVID-19 izolo. Uyise laye ubhubhe ngomkhuhlane munye kumaviki asanda kwedlula. Isikhathi sembiko yenu.
Elibona nabantu bakamchakwazi linjani livuka kanjani? Hayi siyachabanga inews elizinika sona le news esiqinileyo sibini news esiqotho. Akukhulana lokho sikunikwa iZPC, iZPC akulanto esinika yona lapha. Yayi. Ah, endilingabona ukuthi abantu bayafa kathi sibabulawa yiCovid. Ngiyabona ukuthi abantu bayabulawa izindlu lapha eTown. Ngiyabona la ngokukhokhela windi. Hayi hayi, awuhulumende lo man, yimuhulumende ongenziyo lo man. Hayi hayi, bakithi. Hayi sahola lo umhlabeni lapha. Izindlu ziyabulawa abantu, imali amapensheni yakala mali pensheni iyizaholiswa 10,000 kambe 10,000 izakwenzani isikhathi esinje simbi, isikhathi esingalunganga lesi. Amateacher ayani kwizinto ayancitshwa izimali zawo bengazama ukuthi wenzi kathe sibenze umthetho ukuthi bebopha amadokotela laba lamanesi lapha. Yeyi hayi, lizele lizahawula lapha emhlabeni lapha. Ake inkosi ngani yangena libusise into ezimikavili lapha. Yeyi oh
lela basakazi lonke nje sikhalela ngomsakazi wethu ade simthanda uSandra sithikalale ngokuthula ngikhalela bonke abasakaza abathiyayo sokani lani ngazivikela khona ngapho ngibuya lonke nje bonke ogifts dube bonke nje ngizengeza lo mama uBrenda Moyo ngayimthanda besaro Ezra Chisa la besasakaza ezimu eMontrose lapho kwakumnandi hayi thathis so siyabingelela sibiqhubekana ukusitshela indaba ezimnandi mina kade ngasilala istudio singena ngiyasithanda umsakazi wami engiwuthanda kakhulu sithi be safe ligcinakale kucorona labayali ukuhlatshwa hayi indaba zabo basakhona abangafuniyo phela special olutsha lolu nabanye abadala hayi abafuni so lizigcine bazali bami bonke siyalithanda kakhulu basakazi bethu
njalo basakaza bayasithodo 7 dollars zonke zelizwe elikhona eAmerica silibongela umsebenzi wethu thina ngapha silo uhlupho lokuthi abantu bayakhala lapha abantu bona uhulumende bayamuzwa uyakhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe kodwa imithi iyasilela abantu sebelothando lokuthi bahlatshwe sebuthi ngapha esenjoza ngokubhidi ngapha hhayi abantu baba baningi bavela kwindawana zonke kuhlatshwa ngapha nangapha so bathanda ukuthi ngabe uhulumende uyangezelele umuthi kuhlatshwe ngesikolo ngesikolo bahambeli ukuyahlatshwa ngoba kuyenza futhi wangene engozini yokuthelelana umkhuhlane besicela sokuthi uhulumende akunanzele khona ukuthi abantu sebelothando kodwa ke imithi iyashota ezigaveni ngoba abantu bahamba bephenduke akusela muntu ongamkhuthaza kathi abantu sebebona ukuthi kuyaphiwa so siyacela sokuthi unanzele khonokho ijike khona ngale characters konke waso channel intunjana so channel lawo mokene lilime liqinise madoda kuyavutha leo sitshela ungweni ngijike abanye ngolusasi Benjamin ayithipho kanjani madoda khona ngapho ndibambe liqinise COVID-19 nesent anuhamunalo yabonga
ngiyabingelela nami kustudio 7 ngijabula kakhulu ukubana ngingene lamhlanje kustudio 7 mina nginesicelo ngakithi isicelo leso ayisiso sami isicelo lesi ngesaba izakhamuzi zendawo abantu basentshonalanga ngapha okuzebhoda bacela ukubana izaphu ma kuqala nje ukuthi bavunyele ukuyenza umhlangano bekele bebafikele nabo bayayidinga izaphu bayayidinga abantu izaphu balokhe beyilindile bezwa kuthiwa izaphu isikhona bayayidinga izaphu sicela nje abantu bezaphu beke behambele kusiya khona le kuze kuyofika emabhongane ngoba iyadingeka ubaba kazange alalele phathi kwalala yena nomphefumulo kodwa iphathi iyaphila sayidinga kakhulu igama lami nguNtombembe
Studio 7 kwasakazi umkhuhlane ukhanye uyacansa lapho ekhaya lapho futhi sikansa nje uhulumende ukhangele lapho ukusuka khona lo mkhuhlane abantu kade besula yini khona ngapho ekhaya ukuthi abantu bamqonde bancama uGavena selo khansila obabubulawa bengarara bamadrobho wonke babiza uGavena bahlale la ephansi ngento kazukhule uthola yedwa sivalela ezinye izimoto ukuthi zizame ukuthi zivise i-social distancing ezimotweni lapho ukuthi akahambise umbiko ukuthi funeka kwenze abantu abaningi umkhuhlane bawuthatha kuzuku baminyane bakhumalayini baminyane khona ebhasini uhulumende kakukhonjesti uzuku
Salubonani Zilomuhle salubonani mina ngikhuluma ngo Gibson Mpofu ngiwa 17 ebubi ngithanda ukubingelela bonke abasakazi ngokuhlethela indaba ezimnandi indaba zeqiniso ku Studio 7 mina bengithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi asikambeni siyehlaba ama Jackson iCorona ngoba iCorona into ekhona ngiyikhuthaza sibili ukuthi hayi sihlabeni ngokuningi uma umuntu sakhona kusavuma hayi asihlabeni ukuze sifikeleke kulo mkhuhlane ngiyabonga
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe umongameli weTanzania unkosikazi Samia Suluhu uhlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 izolo ekusungulweni kohlelo lwakuqala lokuhlaba abantu bakulelo lizwe lijekiseni ngokubika komsakazo we-Voice of America. Wayengumongameli obhubhe ngombimbitho, umnumzana John Magufuli wayengafuni ukuthi abantu bahlatshwe. Umsakazo munye uthi kulezi zalwane zakwele Ethiopia ezizinkulungwane ezintathu ezibalekele impi esigabeni se-Tigray kuliviki zayaphephela kwele Sudan. Singene kudaba lweMelika. Ugatsha olubona ngezempilakahle olweCenters for Disease Control and Prevention solwethule iziqondiso ezintsha ezijonge ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wona osusabalala ngamandla kulezi nsuku. Lolu gatsha luthi abantu asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane abahlala ezigabeni zelizwe ezihlaselwe kakhulu yi-coronavirus sokumele bagqoke amamaski nxa besezindlini kumbe besendaweni ezivalekileyo lapho lomkhuhlane ongathelelwana khona lula. Izigaba ezihlaselwe kakhulu yilomkhuhlane wona ophehlwa ngumkhanka obizwa ngokuthi i-Delta variant kulezi nsuku zigoqela i-Texas le-Florida. Ngenyanga edluleyo i-CDC yathi kwakungasela sidingo sokuthi abantu abahlatshwe amajekiseni womabili bagqoke amamaski emphakathini. Kodwa ithi iguqule ingqondo ngenxa yokukhwela kwababanjwa yilomkhuhlane, iningi labo kuyilabo abalokhe bengakahlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringai.
Igciwane leli ele-COVID sesikhathele bantu lathi sahlatshwa amajekiseni awokuqala lawana. Mina ngahlatshwa i-Johnson and Johnson, so bese ngihamba vele ngingela mask ngoba ngathiwa i-mask angiyithandi, but yaseva impilo zabantu. Sibona abantu sebesithi kumele ugqoke i-mask indoor le-outdoor, hhayi amagciwane lawa asebuyera. Asake sibone into enje in our lifetimes. So kumele sithandaze kuThixo ukuthi asincede. Igciwane leli is contagious or a contingent, noma ule jekiseni abakufakileyo. But your life is better saved ma ule vaccine. Ma ungela vaccine sibona abantu ku TV izolo, omunye umfana akadele 24 years ukhitshwe ama lungs wonke ayi 2 ngoba yiwo ababekhuluma besithi vele abasoze behlatshwe i-vaccine, i-government population control njani njani, bephonga ukugijima ngama-conspiracies angalancedo.
Kuyini ongakuxwayisa kulabo abalokhe bengafuni ukuhlatshwa?
So mina ngithi kumuntu wonke ongahlatshwanga at the sound of my voice, ngoba usekhaya eZimbabwe or lapha eAmerika, kumele uyehlatshwa. At least it gives you some sort of protection. Abantu abale vaccine they are surviving, bangahamba esibhedlela or iDelta yangkhona ingababamba, they are just more prepared for the Delta variant than ungela.
Umnumzana Tim Moringai, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Kwezemidlalo, omela iZimbabwe kumdlalo wegolf kumincintiswano yama-Olympics eqhutshelwa eTokyo kwele Japan, uScott Vincent uzancintisana namuhla. UZulu sekangelele kuVincent kanye lakungone Magusha, yena ogijima i-100 meters.
Abanye abadlali beZimbabwe abathathu ababalisa ababhukutshayo uDonata Katai lo Peter Wessler kanye lo Peter Purcell Gilpin yena obesenza imidlalo ye-rowing sebakha phansi kulimidlalo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 60 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uzakwamukela amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 awukuvikela i-COVID-19 evela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.